Ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 8 kuNkwenkwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga.
The vision I have is to see the new Zimbabwe promise, to see Zimbabwe as a successful country in the family of nations.
Sifuna ukuthi ilizwe leZimbabwe ukuthi lingabi ilizwe elimilodwa. Sifuna liphumelele njalo libe lobungane obuqinileyo le United Kingdom lamanye amazwe.
Umkhokheli we-MDCT, umnumzana Nelson Chamisa, oyethekelele kwele-Bilitane, utshela abantu ekolitshini le-Oxford University ukuthi uyakwazi ukuthi usenqobile kudala kukhetho lalo mnyaka, ngakho-ke uselinde ukuqala umsebenzi.
Indaba yamatitshala ukuthi babuyele emsebenzini iyasijokozisa kakhulu ukuthi abantwana bazake befunde ngoba besesikhangelela ukuthi lapha khona kuyithemu yesibili abantwana bethu awusoze bephume kahle emhlolisweni yabo, kodwa nxa bebuyele emsebenzini bekhulumisane lohulumeni ngibona ngani kungasinceda.
Abazali bemukele ngenjabulo inyathelo elithethwe ngababalisi lokuqala ngokukhulumisana lohulumeni bengakhalali umsebenzi. Abekhomishini ebona ngezokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission bathi bazama ngazo zonke indlela ukutholisa abantu ulwazi ngokhetho ngendimi ezikusisekelo sombuso. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkhokheli we-MDCT, umnumzana Nelson Chamisa, owethekelele kwele-Bilitane lapho amenywe likolitshi le-Oxford University ukuzokhuluma ngokhetho lweZimbabwe lalonyaka kanye lomsebenzi akhangelane lawo enganqoba kukhetho lolu. Utshele umbuthano wabafundi balikolitshi ukuthi uyakwazi ukuthi usenqobile kudala, ngakho-ke uselinde ukuqala umsebenzi. Intatheli zindaba e-Studio 7, u-Ezra Chisa-Spandau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Chamisa uchazise kabanzi ukuthi uhulumende wakhe angangena esihlalweni uzakwenzani.
The vision I have is to see the new Zimbabwe promise, to see Zimbabwe as a successful country in the family of nations.
Sifuna ukuthi ilizwe leZimbabwe ukuthi lingabi ilizwe elimilodwa. Sifuna liphumelele njalo libe lobungane obuqinileyo le United Kingdom lamanye amazwe. Sifisa ukuthi sibe yilunga le Commonwealth.
Uqhubeke ethi idolobho leHarare kumele lingabi yilolodwa elithwele amandla wonke ombuso, kodwa kumele lawo mandla abelwe izigaba zonke zelizwe, njalo ibandla lakhe seliqalile ukulungiselela lumbuso owe-devolution.
It has already begun, because it has begun in terms of the scoping of our plan and our trajectory for a revolution in Zimbabwe.
Sokuvele sokuqalile, kuqale ngecebo lokuthi elikhulu lokukhulula umcebo welizwe eZimbabwe. Ngalokho asifuni ukuthi iHarare ibe yiyo yodwa edla ikhekhe elikhulu. Sifuna ukuthi siligabelane ikhekhe leli ilizwe lonke. Njengoba ngitshilo, igweru ngaphansi kombuso izaba yiyo esizasebenzela khona. Ibulawayo sizayenza isigodlo seze indasi.
Ebuzwa ngokuthi imizamo bani azayenza ukubambanisa abantu elizweni ababandlulana ngemihlobo, uChamisa uthe isizwe seZimbabwe silabantu abathanda ukuthula, ngakho sidinga inkokheli ezamanyanisa uthethelwane kulabo abawoneleyo.
We need national healing. There have been serious problems, divisions around class, divisions around race.
Ilizwe lidinga ukuhlanganiswa kulokwehlukana okukhulu ngezibanga lezobucebi, umbala. Uhulumeni okhona nguye olesandla esikhulu ekwehlukaniseni abantu. Esesikuqalile yikuhlanganisa abantu ukuthi sibe lombono munye elizweni.
UChamisa lequla lakhe lomanyano we-MDC Alliance ligoqela umnumzana Tendai Biti lomnumzana David Coulthard bakhangelele uhlangana leziphathamandla zikahulumende weBhilithane kunye labamabhizimusi baleli lizwe. Ngimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Chisa-Spanda.
Abazali bamukele ngenjabulo inyathelo elithethwe ngababalisi lokuqala ngokukhulumisana lohulumende bengakhalali umsebenzi. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo ababalisi bathi babuyele emsebenzini bekhonona ngesilinganiso seholo sokulichumi ekhulwini i-10% abasithenjiswe nguhulumende besithi inhlamba kubo. Obathabile Masoko sethulela lolu daba.
Ababalisi bebethembise ukukhalala umsebenzi izikolo zivulwa kodwa abasakwenzanga lokho. Babuyele emsebenzini bekhonona besithi uhulumende wengeze iholo labo ngesilinganiso esincane kakhulu sokulichumi ekhulwini i-10%. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo ababalisi bahlangene lohulumende bexoxisana ngezikhalazo zababalisi obathembise ukuthi ababalisi bazakwengezelelwa iholo labo kanye lokubiselwa insuku zabo zokuphumula ababengasavunyelwa ukuzithola. Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association umnumzana Sifiso Ndlovu uthe ababalisi babuyele emsebenzini kodwa bekhonona.
Izisebenzi zikahulumende sezamukele umbiko wokuthi zizathola i-10% salary rise ngokudana okukhulu, betshengisa ukuba imali incinane njalo ayisoze yenele isuthise inkanuko zeholo abebezikhangelele. Ngalokho-ke i-10% iyaliwa izisebenzi kakhulu. Inhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association ithi yona imali le imali encane kakhulu engasoze incede njalo uhulumende kumele azame abuye njalo enkundleni yokuxoxisana labanye akhulume ngokuthi uzayithuthukisa kanjani le mali.
UNdlovu wengeze ethi njengenhlanganiso bajabulela ukubuyiselwa kwensuku zokuphumula zababalisi ezasezesulwe.
Okwamukelwe kakhulu iZimbabwe Teachers Association yindaba yelive lapho uhulumende athe yena uzakuletha njalo ilive ababalisi akuye njalo abavumele ukuthi bathengise amalanga labo ababe benamalanga athe edlulisa.
Isikhulumi senye njalo inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimbabwe National Educators Union iZineo umnumzana Thembelani Dube usola isilinganiso abengezelelwe ngaso.
Njengenhlanganiso yeZimbabwe National Educators Union iZineo sikubeka sobala ukuthi ababalisi bethu bavukele emsebenzini. Ababalisi bethu bahambe emsebenzini bekhonona kulandela i-percentage elethwe nguhulumende ezingxoxweni kathi zikhona izolo. I-10% elethwe nguhulumende nxa siyiqathanisa leholo lababalisi kayisho lutho. Ababalisi iholo labo lincane. Okwenziwe nguhulumende kufana lokuthi uthatha amanzi ngenkomitsho yokunathi tiye uthela idamu zami ukuligcwalisa.
Umzali ohlala koBulawayo umnumzana Dumeliso Makurane uthi bayakwamukela ukubuyela kwababalisi emsebenzini ethi kuzaphathisa abantwana asebekhangelane lemihloliso.
Indaba yamatitshala ukuthi babuyele emsebenzini iyasidokozisa kakhulu ukuthi abantwana bazake befunde ngoba besesikhangelele ukuthi lapha kona kuyithemu yesibili abantwana bethu awusoze bephume kahle emhlolisweni yabo, kodwa nxa bebuyele nxa bengabuyela emsebenzini bekhulumisane lohulumende ngibona ngani kungasinceda.
Abameli benhlanganiso ezilwela amalungelo ababalisi lezi bathi bakhangelele ukuhlangana njalo lohulumende kukhulunyiswana ngenhlupho ezibhekane lababalisi mhlaka 14 kuyonale inyanga kaNkwenkwezi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abekhomishini ebona ngezokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission bathi lanxa bengelayo imali eneleyo yokusebenzisa ekuqhubeni umsebenzi wabo, benza konke okusemandleni abo ukutholisa abantu imfundo ngezokhetho kusetshenziswa indimi ezikusisekelo sombuso okugoqela iBraille esetshenziswa ngabangaboniyo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abezek bathi kodwa nxa kukhangelwa udaba lweBraille, umthetho olawula ngezokhetho i-Electoral Act awubaphi amandla okulungisa amaphepha okuvotisa ngawo alotshwe ngalolu limi. Baphelela ekulobeni ingwadlana zokutholisa uzulu ongaboniyo imfundiso kweziphathelene lokhetho, bekhuthaza amalunga edale lephalamende ukuba bakulungisise lokho. Osaphethe isikhundla sokukhokhela iZEC umnumzana uTwile Slaigwana uthi lanxa bengakanelisi ukutholisa ulwazi ngendimi zonke, sebanelise ezilichumi ezigoqela iBraille.
silawo ngesisuthu, silawo ngesikhalanga, silawo ngesinambia, silawo ngesindebele, silawo ngesixhosa, silaso isindawo, silawo futhi ingwalo zokhetho ezenzwe ngesishangane. Konke lokhu kuhlanganisa njalo lesishona lesithiwa.
Uxwayisa uZulu lamalunga edale lephalamende ukuba bakhankasele uguqulwa komthetho olawula ukhetho. Kube lesigaba esikhuluma ngokulungiswa kwamaphepha okuvotisa ama-ballot papers.
Sesikwanisile njengeZimbabwe Electoral Commission ukuthola siyenze i-brain kwezokhetho, nathi senza lokhu ngesikhiwe sibili voter education. Ikakhulu khathesi sikhangelene lokhetho oluzayo osiqalisa kakhulu ngaleyo kuthiwa yi-inspection of the voters' roll ezabuya emavenyini ambalwa alandelayo. Sizazama ukuthi khona injini zonke lezi engisiqambileyo zibe khona.
Okwamanje uSly Gwana uthi abenelisi ukutholisa abasebenzisa i-braille amaphepha okuvota.
Nxa sesize ukuvoteni umthetho wezokhetho awukhulumi nge-braille ballot paper. Kodwa ngumbono omuhle kakhulu esifisa ukuthi khona kusiya ngesikhathi sithemba ukuthi khona labo abasephalamende abayenza ezomthetho lathi njalo sisenza lokho esingathi ngama-recommendations sifisa khona kube semthethweni.
Abezeki bathi lanxa besanelisa ukutholisa uZulu amaphetshana amumethe imibiko elemfundiso phezu kokhetho kundimi ezehlukeneyo, ugwalo olusetshenziswa mhla wokuvota ngokwalo luyabe lulotshwe ngesiNgisi. Ngokunye lakho abathi kungalungisiswa nxa uZulu lamalunga edale lephalamende engakhankasela ukuba kuguqulwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Yebo, 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusiphuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Umkhokheli webandla lezapho umnumzana Dumiso Dabengwa utshele izakhamizi zeBiyula labancintisa kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende ezansi emaNdebeleni ukuthi baza kusa amalunga amaningi endaweni zokuvotela emzameni yokuvikela ubuqili webandla leZANU-PF. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
IZimbabwe isifike esibangeni esiphezulu samalungiselelo okhetho oluqhutshwa lonyaka ngemva kokubhalisa kwabantu kugwalo lwabalelungelo lokuvota phansi kohlelo lwemitshina yalezinsuku olwe-BVR. UDabengwa ukhuthaze abantu ukuba baqhubeke bebhalisela ukuvota njengoba kungakavalwa njalo bavotele ibandla lakhe kukhetho lwelizwe lonke. Ethi bazakusa abantu ababili phandle lababili phakathi kwendlu yokhetho izwe lonke ukuze laloba ibandla elibusayo lifisa ukugqiba amabhokisi okhetho bahluleke.
Sithe i-polling station inye kumele ibe labantu abayi-4 station. Bengalisusi ilihlo kuyona njani ballot box.
Umongameli weMthwakazi Republic Party umqondisi Moyo yena uthi okwamanje baza kuba loyedwa phakathi kuthi phandle babe banenyi ngoba iZEC ivumela umuntu oyedwa phakathi.
Thina njengeparty sathi ukuthi hayi ngendlela abakuchasisa ngayo kutsho ukuthi siyakuzwisisa ukuthi ngesikhathi singasikhathi sinye kufunakala ilunga elilodwa phakathi kwe-voting room. Bangaba baningi phandle amalunga awebandla elithile like i-MRP kodwa phakathi kuzafunakala oyedwa.
Umongameli we-PDP uNkosikazi Lucia Mathibenga laye uthi bazangezelela abantu ngelanga lokhetho kodwa belandela umthetho.
Okwamanje sa-identify ama-election agency amahlanu nge-polling station inye ngayinye. Sizabatraina bonke bengu-5 pe-polling station. I-deployment kuzahambelana ngokuthi umthetho uyakusithini umhlana we-vote, kodwa umthetho sizawulandela.
EZimbabwe amabandla adlula ikhulu asebhalisile kuZEC esazisa ukuthi azaphatheka kukhetho oluzayo. Amabandla aphikisayo ahlalele evalweni mayelana lamalungiselelo okhetho kulandela ukungazi amalanga okhetho. Okwamanje amabandla aphakathi kokukhetha amalunga azabamela ukuncintisa lokudinga amalunga edale lephalamende lakukhansili olwama-primaries ukuthi ibandla elibusayo likhethe kuviki edlule njalo amagwaliba amakhulu okukhankasela umongameli wabo asegcwele indawo yonke. Kuyonale inyanga mhlazilichumi lasificamunwemunye kusiya mhlazingamachumi mabili lasificamunwemunye iZEC inxuse ababhalisela ukuvota ukuba baye endaweni ezizamenyezelwa ukuyahlola amabizo abo kuluhlu lwabalelungelo lokuvota olevoters roll. Labo ababhalisela ukuvota ngaphansi kwehlelo lwe-BVR kodwa sebefuna ukuguqula lapho abazavotela khona bakhuthazwa ukuthatha leli thuba lokuhlola amabizo abo kuluhlu lolu baze logwalo olufakaza ikheli yalapho asebefuna ukuyavotela khona. Abanezihlobo zabo ezabhubhayo sebebhalisele ukuvota labo bayacelwa ukuba ngesikhathi kuhlolwa uluhlu lwababhalisele ukuvota bazise iZEC ngezihlobo zabo esezatshonayo ukuze amagama abo akhutshwe kuvoters roll. Abantu abadlula izigidi ezinhlanu benelise ukubhalisela ukuvota eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa nguye omele ukuthi ethule isaziso selanga lokhetho esebenzelana labeZEC yona esibike ukuba isilungele ukuqhuba ukhetho. Ngimele iStudio 7 koBeula Sewula ngingu Anastasia Ndlovu.
Uhlelo lwabasakhulayo olezi connection namuhla sixoxa ngokuvulwa kwezikolo. Sizakhangela njalo okuhlupha ababalisi kanye labafundi. Bazali, lenelisile na ukubhadalela abantwana ama school fees. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 0012 465 0318 kumbe libhale ekhasini lethu le-Facebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla lilami uNtungamile Nkomo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Inkulumo zokuthengiselana phakathi kwele China lele Melika ziyaqhubekela phambili ngevikezayo esigodlweni seMelika eWashington DC, kodwa ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi ukungazwisisani phakathi kwamazwe omabili ngalolu daba kukhulu okokuthi kungeke kwalungiseka ngesikhathi esifitshane. Idale lephalamende lakwele Armenia selikhethe umkhokheli webandla eliphikisayo umnumzana Nicole Pashinyan ukuba inhloko kahulumende yalelo lizwe lamhlanje. UPashinyan unqobe ngemva kokuthola amavoti angamachumi phose ayisithupha ayi-59. umongameli Emmerson Mnangagwa usesigodlweni seQatar eDoha lapho asayine isivumelwano sokusebenzelana ndawonye lomunye wakhe walelo lizwe umnumzana Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani izolo ngendlela yokuthuthukisa umnotho wamazwe omabili. Kodwa iningi seliveze imbono etshiyeneyo ngohambo lukamongameli Mnangagwa kanye leziphathamandla zikahulumende emazweni atshiyeneyo selokhu wathatha intambo zombuso. Abanye bathi kufanele anikwe isikhathi sokuthuthukisa umnotho welizwe, kodwa abanye abanjengomnumzana Duma Phimema isizalo nesezimbabwe esihlala eMelika bathi kulusizi ukuthi akula nguquko ebonakalayo elizweni.
Umongameli Mnangagwa ukuthi Zimbabwe is open for business, but asikabona okutshintshayo. Uyagijigijima emazweni atshiyeneyo uhlangana lama investors, but asikezwa anything tangible on the ground ukutshengisa ukuthi into sezitshintsha. Kathesi amabhenki akula mali.
Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi kulutshwana okungatholwa ngele Zimbabwe eQatar.
Nxa ehamba vele siyadinga amafutha, kodwa amafutha vele athengwa ngabantu abavele bele amakhampani abo bodwa. Angiboni ukuthi kunganceda lutho ngoba vele iQatar akulalutho olukhona ngaphandle kwamafutha. Ayiso industrial nation, ama-Arabs bayathanda ukuvakatsha emazweni. Into nje singathi khona nxa bengabe bejabulela into abayinikwayo iZimbabwe. Kukhona oVictoria Falls yabo oWange National Park, kodwa singazi ukuthi vele njengomuntu ovele beleyokhu ehamba-hamba asikazi sizi ukuthi kunento eqondakalayo ephumayo. Kodwa amazwe ama-Arabu njengoba elamafutha bele zimali okungadoswadoze khonokho okungconwana.
Khuluma lo msakazo weStudio 7 eseNew York kumaviki ambalwa edluleyo umphathintambo kahulumende obona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sifosiso Moyo, laye owayephakathi kohambo olufanayo, uchasisa ukuthi imizabalazo le izaba lomthelela bani kwezomnotho kanye lokuqeda ukusilela kwemali emabhanga.
Into eqakathekileyo yikuthi ilizwe limele lithengiseke ku-International Family of Nations ukwenzela ukuthi imali yaphandle ibuye izongena i-comfortable ekhaya. Yi-priority kade esiyenzayo. We are sorting out our fundamentals and we are sort of creating an investor environment eyokuthi umuntu imali yaphandle ibuye, ama investors abuye, ama international financial institutions babise imali, izikweleti sizibhadale, and then i-confidence ibe khona, then imali sihlale eZimbabwe. Isihlale eZimbabwe abantu bazathola imali yabo ngokufuna kwabo. So it's not an event, it's a process.
Uhambo lwakhe eQatar umnumzana Mnangagwa ukhatshwe ngumphathintambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Patrick Chinamasa, wezokulima umnumzana Perrins Shiri kanye lobona ngezokwenjiwa kwamatshe aligugu umnumzana Winston Chitando. Labanye laba babikwa besithi sebakhe ubudlelwano labanye babo eQatar ngendlela yokuthuthukisa umnotho weZimbabwe. Abantu abalichumi lesithupha babulewe ekuqaleni kwayona le inyanga esontweni yamaRoma, iNotre Dame of Fatima esigodlweni seCentral African Republic eBangui. Umfundisi walisonto umnumzana Thonga Umali Papa ngomunye wabatshonileyo. Abantu laba babikwa bebulewe liqembu lezephulamthetho elazakala ngokuthi yiFOS elihlala endaweni eyazakala igcwele abokholo lwesiMuslim eBangui. Abanye abakade bethukuthele ngalesi sehlakalo bahlasele indawo yokukhonzela abokholo lwesiMuslim iMoscow ngendlela yokuphindisela. Kulandela lezi izehlakalo, isigodlo seMelika eCentral African Republic sethule umbiko sisola lolu dlakela njalo siduduza imuli ezilahlekelwe izihlobo. Isigodlo seMelika siphinde saxwayisa abantu ukuthi bengaphindiseli njalo sagcizelela ukuthi udlakela lolu alutshengisi isimo esiqotho sabantu bokholo lwesiMuslim kumbe abesiKristu.
Lo umbiko obuveza umbono kahulumende weMelika. Iqembu leHighlanders selichiywa ngemiklomelo eyisithupha liqembu elihlezi phezu kwengalane elengezi Platinum Stars ngemva kokunqotshwa okwakuqala lidlala lisekhaya nge-2-1 ngeleZPC Kariba ngesonto. Intathe izindaba yethu zemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu lengezi Platinum Stars lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo lile miklomelo ngama-20 lesithupha ngemva kokuba libhaxakulele iYada Stars nge-5 kanyanga ngomgqibelo. Kuthi ngosuku olufanayo iqembu le-FC Platinum lona lihlezi endaweni yesibili lile miklomelo ngama-25 linqobele iRentals nge-2-1. Iqembu leBhoso liyaleli lokhu lisendaweni yesithathu lile miklomelo ngama-20 njalo umqeqeshi walo uMadinda Ndlovu uthi kuzamele bephange bekhohlwe ngokwenzakele ngesonto loba nje ngendlela abadliwe ngayo kufana nje lokuba bazigwaze ngowabo. Ngaphansi kweqembu leHighlanders kulamaqembu amabili ale mihlomelo elithumi lathoba nomunye abalisayele Chicken Inn kanye leTriangle njalo abafana beChicken Inn banqobe abebulawayo City nge-2-1 ngomgqibelo kuthi abeTriangle batshaye bebulawayo Chiefs nge-2 isonto. Iqembu leZPC Kariba lithe ngokunqoba eleHighlanders lahle laphakama lisukuma emsileni wengalane yemiklomelo lahlala endaweni yesine nxa usuka ngaphansi lile miklomelo yethobaminembili. Ikanti ngaphansi kwalo kuleqembu leChapungu lalo ile miklomelo yethobaminembili kuthi elihlezi endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane ngelebulawayo City elile miklomelo eyisikhombisa. Kube sekusithi eleMutare City yilo elijeke amanye engalaneni lile miklomelo eyisithupha. Imelesi U7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Abongitshele silethemba leyo kholisa liuzophuma ngapha emsakazweni weStudio 7 eWashington DC. Singakehlukani ke sikhangele ebesilazo ngamafitshane. Umkhokheli weMDCT Mnumzana Nelson Chamisa wethekelele kweleBrithani utshele abantu ekolitshini le-Oxford University ukuthi uyakwazi ukuthi usenqobile kudala kukhetho. Abazali bemukele ngenjabulo inyathelo elithethwe ngababalisi lokungakhalali umsebenzi lamuhla. Oliver Lelisayo, Musithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.